ngithathe leli thuba ke lokubonga omunye wami uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 inkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Wala mugela ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. Endeka sisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka amabond engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile.
Umkhokeli we-MDCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelela ukuthi sikhulume labantu nengatsha eziningi ezijiyeneyo, iingatsha ezimeleyo esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amatshethi, iingatsha zikahulumende. Sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamaso angehlisa ubuyanga elizweni. LeZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda bathi bengagqiba izifundo bengasaphindeli ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli wobandla le-MDCT uMnumzana Magenetshwangirayo ube lomhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe lamhlanje becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni njalo besola imizamo kahulumende yokuletha uhlelo lwama-bond notes ngendlela yokulungisa lolu hlupho. I-MDCT ithi uhlelo lolu liqinga lebandla leZANU-PF lokuthi lithole imali yokuholisa izisebenzi zakhe ngoba engase ngalamali kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Ukuze sizwe okuningi ukuphuma emhlanganeni weMDCT, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla uSenator Bhekilifa Sibanda obekulomhlangano.
Besikhangele lo mzamo wehulumende oliphutha okuzama ukuphendukisa iZimbabwe dollar through i-backdoor ngokuprinta thine siwabiza sithi ngama-bond bearers checks. Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. Endeka sisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka ama-bond coins engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile ukuba lama-dollar emelika aneleyo. Njalo asicasisele ukuthi acasisele abantu ukuthi amadola emelika ayengathi njengabe esehla ngomnyaka ngomnyaka. Sibone ngani uhulumende kufuze aphumele egcekeni ukuthi ukugijimisa umkhonomo waleli lizwe sokumehlule esebenzisa i-multi-currency approach, lokho esithi yizimali zamazwe achiyeneyo.
Yena usibalukhulu webhanga le-RBZ uthi yena isinqumo lesi sokusebenzisa ama-bond notes ayisiso sinqumo esiphathelane lezombusazwe.
Ungabuyela emuva a few years kuva kubo 2008-2009 iqiniso kazanga liphume kulo wayengugovernor we-Reserve Bank ngaleso sikhathi ngoba amatomu ayedonswa ngemuva kwakhe yena engusomlomo kahulumende. Yikho asilaso isizathu chemba imbiko esiyibona ikhulunywa ngosomlomo kahulumende. It's not a problem of cash, it's a problem ye-economy le esifesane la.
Isinqumo elisithetheyo yisiphi?
Sithethe izinqumo, and izinqumo lezo abantu beZimbabwe bazazibona sezisenzakala. Singeke sivele siyikhulumele emasekeni.
Lona uhlupho lokusilela kwemali solunjani elizweni?
Ke ngaphuma koBulawayo ngisiye ekhaya okuyi 138 kilometers away ngidrive imota. Inhlanhla kuyikuthi i-fuel bengilayo kodwa ngiphume ngiphethe $4 esikhwameni sami. So ngikupha umbono lowo ukuthi ubone ukuthi ukukhuluma ngesimo semali esinzima.
Lo-ke ngusenator wethu Matabeleland South uMnumzana Bhekilifa Sibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela ukulahlekelwa kweZimbabwe ngabasakhulayo abaphuma elizweni besiyafunda lokusebenza kwamanye amazwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamaswa ngehlisa ubuyanga elizweni. Emhlanganeni wakubulawayo lamhlanje uzulu bekhala ngokuthi akalasekelo alutholayo olweneleyo olusuka kuhulumende enhlelweni zonke zentuthuko zelizwe. Unompumelo lomoyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sogatsha lwezemali, uMnumzana Kholisani Moyo, uthi uhlelo lolu luzadonsa inyanga njalo bakhangelele ukuya endaweni ezimbalwa ezigoqela eNkayi, Mzingwane lezinye.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelele ukuthi sikhulume labantu ngengatsha eziningi ezijiyeneyo, ingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amathethi, ingatsha zikahulumende. Sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uqhubeke ethi uhulumende uzaphuma njalo ijumo lokudinga amasu kuhlelo oluzadonsa okweminyaka emibili.
Esikhangelele ukuthi lolu hlelo luzakwenziwa okweminyaka emibili, esingathi khona yi-second phase yokuqeda ubuyanga. Luyabe lukhangelele ukubana luhambelane lesingathi khona yi-country's blueprint, silubambani Zim Asset.
Unkosikazi Judith Ncube osebenza nenhlanganiso zabomama kukhansili yakoBulawayo ubeke ukuba indleko kunye lemithetho ekhona iyancindezela ukuthuthuka kwabo.
Nxa engathunga kumele nxa kuyikuthi ibhasikiti zakhe ziyaphuma ngaphandle kwelizwe uyathengisa, akumelanga impahla lezo ziphume zingenziwanga i-fumigation, i-pest control. Ngenye indlela ibhasikiti liyaliphethe isidura bese bebuyela njalo ebuyangeni, kanti babe belenhlelo ezinhle ezokuthi bengabi ngabayanga.
Unkosikazi Jenny Williams okhokhela inhlanganiso yeHoza yena uthi ubuyanga bubhahile eZimbabwe njalo ukusweleka kwemali yikho lakho okwengezelela ubuyanga.
I-poverty isikhona eZimbabwe, imumethe nge-government engathandi bantu, engalani lo bantu. Naye sebezaletha u-bond note kutsho ukuthi sebe-give up ngabantu kabasela thando. And nxa ngikhangela i-poverty, ngikhangela the face of a woman eZimbabwe. Iyakhala sibili.
Umlimisi wohlangothi lwe-RX, uMnumzana Davidson Masendeke, uthi indlala isidale ubuyanga ezweni ngoba abalimi abalamali yokuthenga okokulimisa.
Sibona ngani imbangela yalokhu ukuthi isivuno sihlala sisehla ngaso sonke isikhathi? Imbangela zakho lokho ziningi kakhulu, okuhlanganisa ukuthi abasenelisi abantu ukuthenga imfanelo zokuthi balime, imvundiso, inhlanyelo eziqondileyo lezokulimisa, izinto zokulimisa konke kakuseko khonoko. Kutsho ukuthi abantu sebelima indawo ezincane njalo bezuza isivuno esiphansi.
Okugcizelelwe yingcwethi yezenotho koBulawayo uMnumzana Bakla Thembo ethi uhulumende udlalisa imali enika ugatsha lwezomvikela encitsha olwezokulima.
Inkinga esilayenze eZimbabwe asinswelo zemali, kodwa inswelo ezikhona yikuthi imali evele ikhona khonapho kulokho kuthiwa yibhajethi, eningi yakhona iya endaweni lapho engamelanga iye khona. Sithola imali sihambise esibuthweni lokho kuthiwa ku-Ministry of Defence, sihambise elinye kubo-Office of the President, kodwa ukuthi imali iye kubo-Ministry of Agriculture, labo-Ministry of Mining kwezenjiwayo lokulapho esilima khona. Yikho khonokho sokudalele esingathi yi-poverty elizweni lethu eZimbabwe.
Uzulu wakoBulawayo ubikele uhulumende imicijo embalwa emayelana lezifiso zakhe kwezempilakahle, ezokulima, ezokuguquka komkhathi, isisekelo sombuso, abasakhulayo, ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana, okwezindlu lokunye. laloba befeze izifiso zabo abantu bathi bazakholwa uhulumende esephenduka ezobika ukuba yiziphi inhlelo azazenza ekwehliseni ubuyanga. Ubulawayo lokhe ebhekane lokusilela kwemali emabhanga. Inani lamabhanga akobulawayo alokhe elendwendwe zabantu abalinde ukuthatha imali zabo abazigcinisileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. EleZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda, bathi bengagqiba izifundo bahle basebenze khona bengasaphindeli ekhaya, okuyinto ingcwethi ezithi ibisela muva intuthuko yelizwe. Abasakhulayo bathi kunzima ukubana bahlale eZimbabwe ngoba imisebenzi kayitholakali, ikanti-ke njalo umnotho uqhubeka ubhidlika. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umunye wabasakhulayo ofunda eCoventry University kweleBhilithane, uKimberley Bebe.
Uhulumende wathi ekampeyina iZANU-PF yakupromisa abasha ukuthi bazayenza, bazasivulela imisebenzi eyi-1 million. Kodwa manje ungakhangela imisebenzi akula, i-unemployment rate is very high. So yikho okubangela ama-push factors okwenza ukuthi ama-youth bebaleke ekhaya eZimbabwe beye kwamanye amazwe besiyazama ukudinga imisebenzi lemifundo, ngoba ama-youth ngokubona kwami abasela hope in Zimbabwe ngendlela into ezime ngakhona. Ungakhangela i-government ayikhathi, ungakhangela even uma umuntu efundile efuna ukuba ngu-teacher, kunzima ukuze ungene ukuthi ube ngu-teacher. Le mthetho le efakwa nguminister omutsha uDokora ukuthi o-teacher sokumele betshonela ngalonke esikolo, and imithetho yangkhona isi-repressive to o-teacher. So abantu vele abahawukeli impilo yeZimbabwe esikhuluma kunje.
Alubana abasakhulayo beZimbabwe abakwamanye amazwe bayabuyela eZimbabwe bayesebenza khona nxa bethe baqeda izifundo zabo, alubana umnotho uthuthuke kanganani eZimbabwe ngokubona kwabo?
Mina mpone ngana lubu mnotho uthuthukile ngoba nxa ilizwe lile manpower, ilizwe lile expertise kungaba ngcono. Usakhumbula ngesikhathi lesiyana kulo mhulumeni ohlangeneyo kule Government of National Unity, abantu basebele hope sebephenduka ekhaya sebezozama ukwenza ama-project. Sabona kakhulu abantu ababehleli isikhathi eside diaspora sebezozama ukudinga imisebenzi kumakhampani, abanye bayithola sibili.
Unkosazana Kimberley Bebe ngofunda eCoventry University kweleBhilithane. Ababona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni, iZimbabwe Electoral Commission bathi bazimisele ukusebenzisa indlela zokulezinsuku ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eye-biometric voter registration nxa imali ingatholakala, njengoba kulendleko engaba yizigidi ezidlula $55 million $55 million ukulungiselela ukhetho luka-2018. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo wezeki uJustice Rita Makarau emhlanganweni wokubonisana phezu kwendlela ilizwe elingazilandela ekuqhutshweni kokhetho owenzelwe ewoteleni yeCrown Plaza eHarare.
Government will have to fund this because remember we are funded from treasury, and if there is any assistance
uhulumende kuzamele kube nguye odinga leyo mali yokuqhuba lomsebenzi, njengoba kuvele kungumsebenzi wakhe wokutholisa leyo mali ivelela kusikhwama sakhe. Nxa kuza kuba losizo oluzayo luvelela kwezinye inhlanganiso eziphathisayo, kuza kuba yikho lokho usizo lomthwalo wokwenza ibe khona leyo mali kumele kube ngokahulumende, njalo sikhangelele asize ngaleyo mali. Aseqalile amalungiselelo sivele sihlezi siwenza sikhathi sonke. Okwamanje sifuna ukulungiselela ukhetho luka-2018 kwezokulotshwa kwamagama alabo abalelungelo lokuvota.
Umgcini sihlalo ebandleni le-People's Democratic Party, unkosikazi Lucia Matibenga, uthi abebandla lakhe sekuzamele baqale bayihluzisise lindaba anduba batsho ukuba bona bakhetha uphi umhlobo wokubhalisa.
Ukurejistwa kwemitshina lokho kuthiwa yi-biometric sibona ngasathi kuyasisiza njengebandla. Sikufaka sikuqondisana le-manual registration. I-manual hayi, lathi sesiyibonile ubunzima bayo asiyifuni. Kodwa siqonde lokho kwamagetsi abathi nga-biometric. I-biometric yakhona layo ile ndlela esingu-3. Kubalulekile lakho ukuthi sihluzisise through ama-consultations anjengalawa ukuthi sibonisane ukuthi indlela zamagetsi zona lezo yiphi engaba ngcono ukudlula enye.
Ukuthatha uhlangothi kwalabo abayabe bebhalisa abantu nge-biometric voter registration ukwethuselwa kanye lokwesaba okusebantwini kulakho ukuphazamisa lomsebenzi ngaphandle kokuba uZulu atholiswe imfundiso ngaphambilini, kutsho unkosikazi Matibenga.
Siyabe silokhu sisesabela futhi ukuthi njengoba kule polarization elizweni lethu kulokwethuselana lokwesaba mayelana ngezinto zokhetho, siyathandaza kuNkulunkulu ukuthi indlela lezi ezamagetsi zingazi zasetshenziswa ukwethusela abantu. Ngeke saba silokhu sikhuluma okwakhithe ekhaya emagusini, siyahle siqonde emagetsini njengoba kumele siqonde emagetsini.
Selokhu ilizwe lathola uzibuse bekusetshenziswa indlela yinye ukuqhuba ukhetho yokuloba amagama abalelungelo lokuvota kugwalo lwe-voters roll. Ingcwethi kwezombusazwe zithi sekumele kulandelwe indlela eza kulezi nsuku ukuphathisa ukuthi kungaze kwaba lokukhonona ngempumela yokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Lengakhohlwa usihlelo lo-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM laweshortwave 1280 laku-15775 kilohertz. Lamhlanje ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo Always the Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo abathi bangayafunda emazweni bangagqiba izifundo zabo khona ngale kabaphindeli ekhaya. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Sokuqhamuke ufuthelana okukhulu phakathi kwabaculi ababili uMoki Ncube oweMokis Connection loThemba Boyoyo Mathe. Ngemva kwemibiko ephume ephepheni le The Chronicle namhla, uThemba isithi useyisiphofu nje ngoba eloywe nguMoki. UThemba ubelilunga lebhendi kaMoki bengekehlukani ngomnyaka ka-2013 wasephuma wayasungula elakhe iqembu. Iphephandaba le The Chronicle lithi ikhulume loThemba walazisa ukuthi wahamba kubosiyazi labaprofita ngokugula kwakhe. Bamtshela ukubana uloywe nguMoki. Kodwa uMoki uthukuthele ngamazwi la njalo uthi uThemba uyamsukela.
Hey, tungamili impela le daba lolo lubuhlungu kimi ngoba kuthe ngesonto ngafonelwa ngabe iChronicle bengibuza ngakho lokho ukuthi ngiyala lempahla zomfana ufana ukuthi yime ngamloyayo yiko kwangimangaza vele ngamangala ukuthi khona la kathesi lonke ngimangele mase ngisizwa kuthiwa kuphuma ephepheni. Ngiyamangala ukuthi mayekhuluma ngodaba lololo lokuloya uyakwazi ukuthi inkalakatha yecala elinzima labo bechronically kambe mabe kupublisher kabakwazi ukuthi ikuqabanisa abantu emthethweni kulicala elikhulu lelo.
Nxa bebika bona abe chronicle bathi uThemba wabatshela ukuthi wahamba waya kubosiyazi waya lesontweni bamtshela ukubana nguwe owamloyayo.
Yena maye ekutsho khonoko yikho lami engikulindileyo ngizathi mangabamba lelo phepha ngikutsho ngoba kuthe kunjalo ngibe ngimfonele nje izolo Monday ngikhulumisana la ukuthi kathi ngizwa bechronically befola bethu tenya kuloya waphika wemba phansi
khona lalwa yini kwehlukaneni kwena
ufala lokhu angizanga ngilwe laye abalingi ama-supporters bayazi sasuka lapha 2013 saye south sibiziwe safika sachasa ibizo zama-shows about 6 sathi sesibuya wakhanya sengumuntu ongasabambeki kathi sesiponshwe ngomunye umuntu ewayekhezi yikho-ke ayi lami ngamthiya kanjalo sabuya labafana kwaba yikhonoko vele wayethiya impahla zakhe lokhu ezikhona lakathesi so bengicela bonke ama-supporters abafuna ukuzwa ngalolu daba mina bengamfunela bengithole kunumber eyezimbabwe u-077584-9464 ekugcineni
umnumzana Moki Ncube ngumculi olodumo siphinde saxoka loThemba yena othi yebo ukhulumisane lephephandaba leli elethe chronically ngokugula kwakhe lokwehlukana le Moki's connection kodwa uthi kazange alikhiphe elokuthi uloyoye ngumoki
ayizalabukwazi lokho nalunje bethu bakubone kuphepha
awuzange ukhulume laba bechronicle
yachotha labo ngaphungu ukuthi hayi bona ngaphungu ukuthi ngokwesintu abalandeli bona bathi bona sebesithi ngithe
bayakusukela bephephandaba leli Themba ngoba bathi wena watsho ukubana wahamba kubosiyazi la kubaprofita bakutshela ukubana awusaboni nje uloya ngumoke
hayi lokho angikushongo
bona bechronicle usuke wakhulumisana labo yini ngalolu daba
Bathini? Bekubuza ngokugula kwami khonoka kethi.
Ngitsho udaba soluphumile phela. Ubabuza ukuthi kanti la ngiqambela amanga nxa kuyikuthi bayakuqambela ngempela.
Yami nje namhlanje ngifike ngitshela bengitshela ngephepha ikuthi anti kathesi amneshabo angikwanisi ukuthi ngizala iphepha. So ngivela kube ngitshela abanye khona phana ezitolo namhlanje.
Uthe usuzwileke ngendaba le awukubonanga kuqakathekile yini ukuthi ubatshayele ucingo bona bechronicle ubabuze ukuthi kanti likuthatha ngaphi lokho
ukuthi ethemba yakhona ngesifunde lawo khona aphakalinga zamabaplan ukuthi kumbe kusasa ngezikade yethu ngechronicle yizukuthi athi kuhamba kanjani
umnumzana Themba Boyoyo Mathe umculi obekhuluma lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Plumtree
Win, we bow, Silale ma win, we bow,
Silale ma win,
we bow,
Silale ma win, we
uhlelo lwamasiko lenhlela kahle yabantu lamhlanje sihlaziya udaba lwemichado esivuka mpunzana idilika abantu besanda kuchada kambe kubangelwa yini konke lokho minengi imichado idilekayo kulezi nsuku eZimbabwe abanye bethi kubangelwa yikugilelana imikhuba kube labanye abathi njalo akusela madombo alohlonzi elizweni ake sizweke unkosazana Stars Mathe Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazane lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube owe Studio 7
kwasekuhlupha kakhulu emendweni Dube lomkandla mina ngokubona kwami luhlobo lokwendo solukhona ukwenda kwakhona osokwasalibizo kodwa kungayisiso simo sokwenda kade abantu bangakhulumisana emgwaqweni basomisane besiyalala bendawonye bavuke sebesiphi sebethathene omunye ngosesithi mkati wangu omunye utisesithi murume wangu kambe yebo yikwenda yini khonokho kambe ungafika ngaphi
bawa mkati sokunjalo kade
kunjalo kakhulu indaba phela ngayisukeli emendweni omendo ungaba yisihloti okuthithi yona sona isisekelo sakhona kasikho uyathi umatheve bahlangana emgwaqweni emabhasini iiviki zibe mbili zibe ntathu labazali kabaziwa nezihlobo kazaziwa ngobana sebefundile mhlawumbe bebona thina yithi esingasafundanga isisekelo kasikho sokuthi bafundane.
Abantu abasafundani Dube angitsho ukufundana kuphela. Abantu abasasekelwanga njengoba umkandle sitsho. Uthando kwakuthande abasekeli obabakazi obabomncane kuze kuyefike ebazalini. Yikho bekusiba le dombo phela elikhulumela laba babili nxa bethe bakhubana. Nxa kuthe omunye wangazwisisi omunye sesiya kudombo lakhe. Kambe okwabo lokho sokuqalisele kujayiveni ngemva kokujayiva sokulelwe ebuseni sokungubaba lomama. Idombo liyabe lifike nini, liyabe lidingwe nini, ubabakazi uyabe ebikelwe nini, etshelwe nini. Akusela mendo lapha into lokhu mani yazi kangikwazi ukuthi singakubuyelela emuva sithini.
Okuhluphayo ukuthi phela abantu abasadinga amadombo sebephonga ukuthi ifolokohlo nje chaya uhle uqedise kwalama mkandla.
Ye abantu sebezimele bodwa sebakhulana yona le into yokuthi kona uyalinganwa kumele umuntu enza kufuna ngathi kuba lezi khadi zempilo nemithetho efakwa emazweni athini ikakhulu yona le lakithi. Thina kithi umntwana ngumntwana ezangena egodini. Kodwa umthetho welizwe umntaba leminyaka engu-18 usengazenzela ukufunayo njalo wena mzali ungazayo umlawuli. Ngokunye kwakhona khona lokhu le mishina lesetshenziswayo abantu sebasuka beqa ibanga lobuntu bangena kwezinye izinto ezingaqedakaliyo. Liqinisa ukuthi uswelakala kwabakhona kumbe amadumbo yikho okunye okubangela ukuthi izinto lezi zitsheke ngale ndlela.
Kodwa ngatholakala kangaphi amadumbo njengoba abantu sebehlala emadolobheni baba Mkahle?
Kathi edolobheni nanti bakhona lathi singenge sibadala singaka sihlele emadolobheni kodwa sisalibambile oludala. Yebo kuhlele emadolobheni lako kulwenkinga zakho zokuthi kuyahlanga kuyizizwe lezizwana ezijeniyo ezenzibelele ezijeniyo kodwa eqinisweni lasemadolobheni ngobana kuhlala abantu bakhona abantu abadala abathunywayo bengamadombo siyakubona imihla lamalanga. Ayisibo bonke abahlala emadolobheni asebalahlekelwa amasiko la ibuntu babo. Hayi ngokuyilutshwane nje okwenza ukuthi abantu balahle kodwa hayi bona abantu bakhona.
Lapha-ke sizwe unkosazana Stars Thebe Mathi olwela ilungelo labesifazane lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko yesintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC.
Latela zimbuke sikhumbese sula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze insundu yabensundu qali wesiziba saserodisia unze amandebele eyakhupha bamhlophe esizibeni zabhulukude linkabe zasidunga bhulukwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhisa idleke kwahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinelizigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleni manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisw.
Ukuziphetha iindaba zethu zalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi kunjenje nanzi ezinye ebezisilazo. Umkhokeli we-MTCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni. Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamasu angehlisa ubuyanga elizweni. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana ngoba uhlelo olwe-Live Talk olwabatsha olwe-The Connection luyeza khona manje.